Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane lecoronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi ngesiqubu, kodwa kulokho kulabanye abalokhu bengalandeli isiqondiso zabempilakahle.
Ezibilweni lokhu behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behluke ukuthi behambe bebona.
Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakoBulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhalekhukhwini.
Kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo kunjani buqine.
Inhlanganiso ye-PIST igqiba ucwaningo olutshengisa ukuba abantu besigaba seMashonaland West bahlezi ngcono kulabezigaba zeMathebeleland.
Abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo izwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqhubu, kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempilakahle. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamajumi amane lambili 42 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19, kuthi abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu 1370 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMidlands. Esigabeni seMathebeleland North abantu babikwa bebaningi ababanjwa leli gciwane, iningi lingelihlala emaphandleni lingalandeli imigoqo yabezempilakahle. Owake wamela isigaba seBinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ubhodabhode ngendawo eBinga ekhangela umumo. Sixoxelayo ukuze sizwe ukuthi uthole umumo wakhona unjani.
Nanzelele kakhulu ukuthi amamaski kungani abantu belokhu bengawaqoli, njalo nanzelele kakhulu ukuthi abantu especially ezitolo abantu belokhu behlangahlangana ngobuningi babo, i-social distancing kungani abayinanzeleli kangako. Nginanzelele njalo into engani iyandanisa ukuthi khona abantu ezililweni lokhu behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona behluke ukuthi behambe bebona. Nginanzelele njalo ukuthi uhulumende akakhanyi kakhulu ukuthi ebefundisa abantu ngokuthi igciwane leli lilokhu likhona. Kodwa nginanzelele njalo ukuthi imizi eminingi abantu bayagula, abantu balele, abanye bayakwazi ukuthi balalo leli gciwane, abanye hatshi bengabe bengakwazi, kodwa ngithole eminye imizi isibisibili ivaliwe. Kodwa nginanzelele njalo ukuthi khona abantu bemakhaya ningi bahlatshiwe ama vaccination. Ikwezinye indawo kwamanye amawadi afana le ward yeChunga, ngihambile ngathola ukuthi khona ama vaccines yo asewaphelayo, abantu bayavaccinatewa bevaccinatewa village lange village.
Yena uhulumende akula yini imizamo ayenzayo ukuphathisa abantu ukuthi balimuke leli gciwane?
Indaba yokulimuka ungani yiyo engibone angani iyashoda kakhulu ngaphakathi na kweconstituency. Anzange ke ngihlangane leqembu likahulumende elikhanyayo kumbe liphuma ezibhedlela elitshengisa ukuthi khona abantu bahamba belimukiswa. Engunanzeleleyo kuphela mbone amapholisa yiwo akade ezama kwenye i-business center eManjulu nge-Friday, mbona amapholisa enforcer ama regulations wona lawo awakhona, but ukubopha abantu ngokubona kwami kayisikho okungafundisa abantu.
Bona bakhona na eselizwile ukuthi bake ba balo mkhuhlane lo kumbe asebechiwe iwo umkhuhlane lo endaweni zakhona ngapho ebhinga?
Ngitholile Chris imizi njengoba ngishilo eyabivaliwe umuzi wonke, abantu belele, omunye ulele laphana, omunye ulele laphana, omunye ulele laphana. Abantu abagulayo bakhona, bakhona abagulayo bengakwazi ukuthi bagula i-COVID yona leyo, but bese kusiba khona abanye abagulayo bekwazi ukuthi leyi COVID esigulayo beyitsho lobuhlungu bayo. Kodwa ke uhlupho ukuthi akukhanyangana ama-testing kit awatholakali, anyila lapho engengafika khona kwabalulu ukuthi ngizothiwa abantu bahambile bayatestwa ukuthi betholakale ukuthi bala yini COVID kumbe kabalayo. So akula ama-testing kits. Ngenxa yalokho ngifike kwenye ward asoze ngiqambe ngoba kubhujiwe. Ngithole ukuthiwa khona no kulondoda obhubhileyo kazange gule, ube right, upho ukuthi nje kulento engiyibonileyo lapha wasegula after 2 days wasedlula. So into engiyibonayo ukuthi kutsho ukuthi kukhona abantu abanengi abangabe bebulawa ngulo mkhuhlane kodwa abantu bengakwazi ukuthi yilo umkhuhlane owabuleleyo.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngowake wamela isigaba seBhinga edalele ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhinga. Zemfundo lucubungula umphathisikolo sakobulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhale khukhwini. Umphathi lo esingasoze simqambe ngegama ubikwa wathi ebona iphutha lakhe wasecitsha umfanekiso lo, kodwa inzwabethi zase zivele zawusabalalisa engcingweni zabantu. Isiphathamandla sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubikwa elandule imbiko kade isigcwele eyokuthi umama lo uzibulele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyezim imbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokuthumelana imfanekiso abantu bengagqokanga.
Ngicabanga ukuthi isizathu esenza ukuthi kulezi nsuku zalamhlanje sibone izithombe zabantu abahambazi bengagqokanga, sisihlangana lazo ezinkundleni zokuxhumana la kuphi kuphi, ayi sokuvame kakhulu, sokubhahile. Njalo ngicabanga ukuthi akusikho ukuthi kudala abantu lapha abakwenzayo lokho ngani babelawo amafoni lawa ayiwa athatha lezo zithombe babe ngeke bakwenze. Kusho ukuthi kudala sasingakuboni, kwakungabonakali nje abantu bethatha izithombe bengagqokanga ngoba zazingekho lezo zinto eziyizwe ezithatha lezo zithombe ziphinde zisabalalise. Kuba khona kwamafoni lokhu yikho sokwenza njalo nje zihlale zibonakala izithombe zabantu abahambazi sezigcwele ezinkundleni. Ngabe amafoni ayekhona kudala lakhona futhi ngiyakholwa ukuthi sasizozibona izithombe zabantu abahambazi zisabalala zigcwala indawo yonke. Zazingabonakali nje ngoba yayingekho indlela yokuthi zithathwe lezo zithombe ziphinde zisatshalaliswe. Angeke ngithi ubudala kwakukhona kumbe umthetho kumbe abantu bakudala babengakwenzi lokho. Ngicabanga ukuthi ngowambono babevele beza kwenza abantu ngabe amafoni ayekhona.
Khona kuze kwenzakale ukuthi umuntu athumele omunye wakhe umfanekiso wakhe enqunu kuyaba kubangelwa luthando yini?
Ingeyindlela yesimanje manje yokuthi abantu babonisane uthando. Singananzelela sibona ukuthi abantu kulezi nsuku balokuthi babe sebudlelaneni bothando, omunye useBotswana, omunye useZimbabwe kumbe omunye useSouth Africa. Abantu kodwa abanye abanjani basebudlelaneni. Uthola ukuthi ukuthumelana zona lezo izithombe zabo behambaze yikho mhlawumbe okubonisa uthando kibo njengezithandane ezingahlali zonke. Ukuthi umuntu hayi ma umuntu engithumele isithombe sakhe engagqokile mhlawumbe kuyangijabulisa mina njengoba ngingakwazi ukuthi ngimbone nsuku zonke umuntu lo ehlala kude. Njalo asingesi esike sikuphike kuyindlela abantu bamanje asebebonisana ngakho ukuthandana. Loba abantu kwesinye isikhathi bebengasikuthi bahlalelana kude nakude, behlalelana eduzani kodwa besebudlelwaneni. Sokuvamile ukuthi sikubona abantu bethatha izithombe lezo bezithumelana kuyindlela yabo yokubonisana uthando. Akunzima futhi lokuthi sithi sikugxeke sithi kuyinto embi ngoba kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo bunjani boqine. Noba nje khona lokho kule sami kwesinye isikhathi kusuka kube lemiphumela emibi okunjengokuthi abantu basithumelana izithombe kuthi mhlawumbe sehlukana lo thunyelwe izithombe ogcina izithombe zalo omunye abe sesiba lenhliziyo yebuhlungu athatha izithombe aziphanyeke ezinkundleni zokuxhumana zicine zifika lasebantwini ongamelanga ukuthi ngani zifika kibo zibe sezisabalala umhlaba wonke kumbe mhlawumbe ugcine lezo zithombe kumakhalekhukhwini umakhalekhukhwini lo alahleke kumbatshontshwe acine sezandleni zomuntu ozathima ethola leyo lo makhalekhukhwini avule athole izithombe ezinjalo umuntu avele nje athathe lezo zithombe la yazisabalalisa enkundleni zokuxhumana zicine futhi izithombe zalabo bantu zifike ezandleni emehlweni abantu akungamelanga ukuthi ngani bayazibona.
Lo ngunkosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ePIST igcibe ucwaningo esigabeni seMashonaland Central lapho kade iqathanisa umumo sesigabeni seMashonaland Central lezigaba zeMathebeleland. Umkhokheli walinhlanganiso mnumzana Felix Magalela Mafasibanda wesesigabeni lesi okwenyanga yonke ecubungula okwenzakalayo. Sixoxe laye ukuze sizwe adibane lakho.
Ngapha eMandebeleni ngenza isempu yelupane legwanda, ngaye eMashonaland ngenza ibhindula leMount Darwin. Into engizibonile ede ngizidinga ede ngifuna ukubona ukuthi imfundo yangikhona iyahambelana yini, ezempilo ziyahambelana yini, imigwaqo yakhona injani, amanzi akhona anjani, umhlabathi bawusebenzisa njani, lokunye ngithi ngama-general issues njenge-political intimidation indawo lesi.
Kwezombusazwe kuyini okubonileyo?
Hayo, okokuqala ikuthi i-political intimidation ukwethuselana, hayi kuyafanana laphana lalaphana, kodwa eMandebeleni kunzima ngoba basebenzisa igukurawundi, i-genocide. Ngale eMashonaland izinduna hayi ziphethe konke, ongafuni ukulandela izane uyaqothwa ngamafitshane. Amanzi sibone ukuthi eMashonaland amanzi manengi, amadamu lamaboreholes abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho bantu bokwethu. Ngibonile njalo ukuthi izikolo eMashonaland zingcono ukwakhiwa njalo ziningi ziseduze ngapha ngakithi lokho eziningi zathiwa nguSmith.
Ungasitshela ukuthi kwezempila kahle khona kumi njani?
Ikliniki lama hospitals ngibone kakhulu ukuthi ama clinics angapha eMandebeleni ngabuthwane okukutshengisa ukuthi hayi kulokuhamba phansi silwenze bakwethu. Ngabona njalo ukuthi izikolo zeprimary eMashonaland ziningi, izikolo zesecondary lama-colleges eMashonaland maningi kakhulu kuqathaniswa la ngapha komzilikazi. Ngabona njalo ukuthi izibhedlela zangale zinhle ziningi, kodwa okufananayo ukuthi akula mithi, lamanesi akhona awathabanga, lezikolo zangkhona zihlangana kuphela ukuthi amateacher azondile ngalokho kuthiwa conditions of service le remuneration, konke kuyafanana. Kodwa into engiyibonileyo eqakathekileyo kakhulu ukuthi eMashonaland province abantwana abanye bazana ngavele phuhle sebela amadoda kuyaya lokupha okubugcile obuthize ngithe ngisengihlubungula sengifaka sibili iconclusion ngabona ukuthi kule ratio esithi out of 10 emashonaland bale 7 esendebeleni ngapha 3 ratio yangkhona i 7 to 3 izinto zonke ezenziwa ngani ngenxa yokuthi irrigation ngapha emandebeleni akulamanzi ngale emashonaland kulamanzi abafunayo ama capital projects amadamu lemigwaqo emashonaland konke lokhu bahlabezulu hayi kusitshengisa ukuthi emashonaland bangcono kakhulu njalo bayakholisa ama food handouts lama imports lama inputs lokuthi bayaphiwa inhlanyelo lefertilizer ukudlula ngapha lokunye okuthiwa ngama social nets abantu bakhona bayancediswa kakhulu ngitsho lokudingelwa ama bursary ngitsho lenhlanyelo ngitsho lana siqedisa ukuthi bangcono ngakithi 70% thina sile 30% sifaka ku ratio i 3 to 7 konke lokhu mahlabezulu kusitshengisa ukuthi kulwenehluko omkhulu phakathi kwezizwe ezimbili
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust kumbe PIST ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekubulawayo
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izikliwe ezihlome ngehloka zihlasele iplazi leFox Farm kobulawayo zabalika le mali efika phose amakhulu amabili $180 le cellphone. Iphephandaba leThe Standard lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa useleqhinga lokudlulisela phambili ukhetho. Leli phephandaba lithi leli qhinga liqale ngokupha inkokheli yamabandla akunhlanganiso yePollard izimoda. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele China ukuya kwelatshwa. Leli phephandaba lithi engakasuki kulonogada wakhe obanjwe igciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 livuka njani libobala la wethu ama messages madoda ngapha sifuna inhlanyelo ugatompo sifuna uqalise ukulima ifertilizer konke kube kukhona lathi silime ngoba izulu lonyaka beliliningi so sifuna ukuthi ngomnyaka ozayo sithole isivuno esikhulu kakhulu minyelela bonke abangaziyo ngapha ngumethu ebhinga siyabonga libale liyami udyonyi izwe wojonga kona ngale ontungameli
ngiyalibingelela basikusakazi beStudio 7 abalaleli bonke nje abathanda izindaba zeqiniso hayi lapho eZimbabwe silehlupho olukhulu kambe kusukisela ngo-1980 sibuswa yiZANU PF le engafunile ukuphuma esikhundleni ayenzi lutho lithi iZANU le ilizwe lifile ukufa nyanyanya ilizwe libolile leli akulanto eright akulanto ehambayo kuhamba ezikhwameni zabo kuphela yibo abasuthayo kuphela thina abahlali bezimbabwe sidubeka asikhulekeleni thi nje ngo-23 iZANU iphume ikitshabalale nje isibethi sengumoya sithwele nzima sithwele nzima sikhulekele konke le corona leyi iphele konke le ZANU leyi iphele hayi ezimbabwe kubuhlungu she kulesihluko ezimbabwe siyahlupheka nyabo okhulumayo kumanyatho sekhezi
ye kwestudio 7 ngomunye umlaleli westudio 7 engeke ngizitsho ibizo lami ngibulisa kwestudio 7 ngithi linjani ngezwa lapha sokungani kukhulunywa into zokuvota ukuvotwa. Thina ngapha emaNdebeleni hayi siyavota nje kuphela ngoba sisaba. Ngeke siyekele ukuvota. Kodwa vele siyafana nje lomntwana ofelwe ngunini ofelwe nguyise. Imigwaqo ifile, izikolo zifile, izibhedlela zifile. Abantu bethu bafunda ulimi nje abangalwaziyo. Asisawazi kuphela ukuthi siphephela ngaphi, sesiphila nje kuphela.
Bantu bakaStudio 7 abasakazi bonke labalaleli okhulumayo uMthulane Henry endaweni yaseKhezi. Hayi, siyakhala bafowethu, siyakhala khala konye kanye bonke abantu baseZimbabwe. Ngibona uncindezelo lamakorona atholakala kubhasi yezupho eyogovernment lokhu ebulala abantu ngekorona ebagcwalisa beminyana wayengafakanga amakhumbi namateksi lawa amakhumbi lawa athwala loba abantu abangaki bengagcwali ikhumbi nokebhasi igcwalisa abantu nguyozibulalela abantu bethu lo phela. Hayi, siyakwazi ujayele lokhu kukwenza, so siyakhala nje ngoba vele kwadala ukukhala. Otherwise umuntu okumele simbambe nguye nalo ugovernment wethu nguye ongasunguye kahle oyenza into esiphume endleleni ekuvikela abantu icorona kade nguye wabulalayo. Hayi, siyacela usizo mpela ukuthi abantu sibonisane nje abantu abadala sikwazi ukudlula kule nto, sikwazi ukubambana, sikwazi ukulwa lalawo mabhasi afakwayo abantu bengaqhali izinto. Siyabonga
Studio 7, sanibonani ninjani nonke nabalaleli bayo. Ngabe ngisacela lapha nokuphawula kuFelix Magalela ukuthi hayi mdala vele ubulahlekile kuMDC lapho bokade ukukhona khona. Njengoba nje songathi mhlambe sibalekile wenze kahle wabaleka kuMDC. Siyakucela ke mdala amavoti uze la kuMRP. Ngabantu bakomthwakazi but angazi ukuthi nikwenziwa yini ukuthi nivotela amashona. Njengamanje utshamisa khona lapho njengoba ubalekile kanje, tshela abantu ke Magalela ukuthi ubalekiswe yini kuMDC Alliance. Angithi uyazi ukuthi ubalekiswe yini Felix Magalela mapha. Ubonile ukuthi kona utshamisa ngumuntu ongacabangiyo okwamanje ulwela ukuthi ulwela igama kunokuthi avule iparty elimthandayo limlandele. Kodwa ke kafuni kona lokho, ubona ukuthi niyovotela nonke izano ezi MDC, nizovotela izano ngoba iMDC iphethwe nguMonzora. So awutshamisa usebalahlekisile abantu bakankulunkulu and ngangibatshelile ngathi ngotshamisa lo sonijiye ehlathini kangelani-ke.
Salibonani, salibonani kuStudio 7 okhuluma ngoJ Moyo. Ngajabula ma i-audio le ingafundwa izwakale labantu abasimeleyo ngale enkayi. Mna ngike ngibe lokuzibuza ukuthi kade inkayi ayilabantu yini abayimelayo yini ephalamende, ngoba indawo eziningi akulalutho thina esilubona sebelwenza, ikakhulu le migwaqo esikhala ngemigwaqo. Abanye abantu sebengafaka amabhizinesi sebebona ukuthi imigwaqo iyahambeka, kodwa kwamanje imigwaqo mayinjana sisuka kube nzima. So siyacela ukuthi abamele inkayi or emaphalamenti ngale, siyacela ukubana like liphakamise inyawo. La mali sephalamenti lingahlali kuphela lidla imali lithi liraiti indawo lingalungisi lutho. So siyacela ukuthi like lilungise into yobonakalayo.
Salibonani Studio 7, linjani? Hayi, thina ngapha ebubi konkosikazi endaweni yasesijawugwe siyaphila. Bakithi ngithanda ukuphawula kancane. Mina kule nto engikhathazayo lapha kuStudio 7, nginanzelela ukuthi kakhulu amameseji eliwabalayo la ngabantu abachothozayo labathethisayo. Kodwa abantu abalamaphoyinti abanye abangakeha abantu indlebe, hhayi aliwafuni. Loko yiko kokuqala ukuyangikhathaza. Ake lihlale phansi liwahluze khonapha amameseji okumele abalwe. Ngizathanda ukukhuluma ngendaba le ezano le-MDC. Indaba yezano le-MDC lokuhlupheka kwabantu konke lokho kukhulunywa bakithi akusoze kuphele. I-MDC ngumntana ezano, lokho siyakwazi. Kodwa ukuze izanu ibe neutralize emandleni iphele amandla, uSibangilizwe nxa engangena endaweni zombuso ahlaba umkhosi, abantu bazakhumbula igama likayise, ibizo likayise. Ngiyalitshela izanu, izakwenza izinto ezidintileyo. Izanu lokho ekwenzayo iza kugcina ngqi, ngoba uNkomo wayelabasekeli abaningi ababesemashonaleni lalapha, futhi ulabasekeli abaningi. Ama-elections 2023 lawa asimvoteleni uSibangilizwe, zabona into ziyatshintsha ezimbabweni. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basakazi bakaStudio 7 okhulumayo Henry Thulani eKezi yihayi lami ngimbe kumbono namhlanje basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke sizwa pele COVID 19 eZimbabwe ibhahile impela iningi kakhulu mina ngithi njengoba ugovernment yethu iqalisa abantu ukuze ukugcwala bayekela njani abantu kuba le COVID 19 ebagcwalise ezimotweni zabo benza imali
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lingathumezi imbiko ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi usezathatha amanyathelo ukuthi uzulu welemelika wonke ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus, ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa i-Delta variant besiya beqonga amanani abo. UBiden uthe imigoqo le ibalisa ukubamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ezingafuniyo zihlale zihlolwa mihla ngemihla ukuze kubonakale ukuthi azilagcikwane. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukhanya ngathi isitshaya sibili kakhulu okuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe ama-mask njengalokho. Kodwa ke mbona ngathi nxa bebuyisela ama-mask balungile, ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawo esikhona lapha ngangikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga, njalo akula ndlela yokuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami mbona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la, ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi hayi amamaski, hayi amamaski. Ngaba abantu bake bahlalahlala lawo engxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona khathesi.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula, ikakhulu lapha kithi eTexas, ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la, kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadorobha amancane, indawo ezisemaphandleni, emaplazini, ngaphi ngaphi bathatha khonoko, kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni lasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga, yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinamba zonezi ezikhona, ngoba abanye bakhona babengabakithi laba bamnyama ababesesabi i-vaccine le, ngoba amakhiwa la akabahlaba i-vaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili. So kabayithembi kakhulu i-vaccine, babona ngathi izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi i-vaccine le iyancedisa, iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imkhuhlane wona lo owe COVID ungakhangela lokho kwazimuka abantu bahlatshwa akubangcono kakhulu.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqubu lanxa kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempilakahle. Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakobulawayo wafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhale khukwini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.